VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 29 kuMpalakazi 2019 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele kube ngeqiniso phakathi.
Abasekela ibandla leZANU-PF Party bazazama ngamandla wonke ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba qotho kwakhe nokumanyana kwakhe labanye kuthengisa isithembu.
Kodwa abaphikisa uhulumende bathi uhulumende ubona ntuthu ngokuthuthukisa ilizwe.
Abantu baphila nzima, le mpuphu zingathengeki, amabhasi ukuthi bagade bayezinye emadolobheni ayadula, le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona.
Sebegcwele abantwana asebethengisa imizimba ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangwayo ukudeka komnotho eZimbabwe.
Le 16 years ngithengisa umzimba, yisituation idinga imali.
Lingakhuthwa ngezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze gadalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. UMnangagwa wethule lokhu namhla kobulawayo ngesikhathi ekhonza loZulu emagcekeni eZimbabwe International Trade Fair obekule nkokheli yamabandla athiyeneyo abezombangazwe abasakhulayo labalandeli bebandla leZANU-PF. UMnangagwa uthi kumele abantu bazimisele ukusebenza lomnotho welizwe. Ubike njalo ukuthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lisebenzise imali yakwamanye amazwe ngoba wonke amazwe afisa ukuthi asebenzise imali yawo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomfundisi Josias Mutenda owebandla le-Methodist Church.
Into enhle ukuthi abantu bahlangane bathandaza. Ekuhlanganeni kwabo bethandaza kumele ngezikhathi abantu bayebuthana emthandazweni bathandaze. Kodwa kungela kuzinikela engathi yesilungu i-commitment kulokho abakuthandazayo. So nxa kulombuthano onje sithola lababusi belizwe bebuya behlangana lathi enkonzweni ezimbi. Hhayi, siyajabula, siyajabula baba, kodwa siyabiza njalo ukuthi kumele kube lokuzinikela kulokho esikuhlosileyo.
Singathi ukuzinikela lapha sibili akucace sibili utshela abantu ukuthi uchoni
lokho ekusiyabe sikele nxa kuyikuthula sithandazele ukuthula, makube lokuthula lokhu esikuthandazelelo. Hathi ukuthi sithandazele ukuthula kodwa kutholakale ukuthi abanye abantu bachalisha amagabha avuzayo, bayagidiniswa, bayachaywa, bezwani konke, kusho ukuthi akula kuzinikela khonapho. Kuyabe kukhuluma nje ngomlomo. Sithe thina esikuthandazelayo ngakube phakathi kwezenzo. Siyajabula sibili ngoba sikhangelele ukuthi inhlupho, induwo zonke ezihlangana lazo, abantu abahlangana lazo, ngabona tshelwa ngazo, bazazilalela njalo kuzakwenzakala lokho okuceliweyo ukubana ekwenzakale.
Singathi-ke ubona ngani kuzaphumani emthandazweni lowo wena ngokubona kwakho sibili?
Ukuthi abantu babe lokulethemba ngoba qiniso eliphelele izinto azimanga kuhlelize. So kulokungathi i-poverty ngesilungu phakathi kwabantu. So nxa sihlangana sifaka amakhanda ndawonye sithandaza sicela ukuthi uNkulunkulu asincede. UNkulunkulu ayokhangelela ukuthi lathi lokhu esikukhulumileyo nxa kuyiyebo kabe nguyebo, nxa engwathi kabe nguhathi. Singazathi yebo hathi, hayi. So ambonani kuzaphuma ngoba ngokankulunkulu njalo sikufake emandleni kaNkulunkulu, yena umnikazi uNkulunkulu uzakwenza ukubana lokho abantu abakucelileyo kuphumelele. Kodwa yena embhalweni wakhe uyatsho njalo ukuthi kodwa kwenze lokho hathi ngomlomo kuphela kodwa kusuka enhliziyweni yakho.
Umfundisi Josias Mutenda ukubandla le Methodist Church sixoxe laye esePinga. Abalandeli bebandla leZANU PF bathi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ozayo okuzalethela uZulu inhlalakahle. Abakudala lePhalamende bekubandla leli bathi kule mithetho eminingi abazeyethula ikakhulu elakho ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje okugudeke okumangalisayo. Abanye abantu bathi bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi, ukusilela kwemali lamafutha ezimota lokumemetheka kwenkohlakalo elizweni. Omunye wabasekela ibandla elibusayo umnikazi ukuthi uZulu uthwele nzima. Uputi uthi ibandla leli lizazama ngamandla wonke ukulungisa okuhlupha uZulu ngomnyaka ozayo.
Umnyaka lo esiya kuwo sesikhangelane lama-bill afana lama-extra fund layezia lama-extra fund e-freedom of information. Njengani intatha lezindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu, khona kuzaba ne-bill elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill. Lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqatheke kangakanani empilweni esesiphila kulezinto. So ngibona ngazathi ubaba uMnangagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso. So ukuba khotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye sithengisa ithemba simbone esiba nabantu ababenisanelayo kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-polar. Sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwabo, kodwa sibone ubaba umbeki efika njalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana nohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele. Ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle.
Ye, kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma seli bazinjalo, kodwa ongabamba uZulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka? Phela abantu bathi abayenelisi ukuthenga ithukela, abayenelisi ukuthenga isinkwa, akubula nto abayenelisayo. Bababuti,
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mntakababa, lapho ngiyabonga. Ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu. Akula lizwe gift elisebenzisa imali yamanye amazwe, akula. Lokho kungalinganiswa lobaba olobole wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe lemuli, kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya. Akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo. Kwaba nesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asiyeke senesi ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008. Obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo yalesi yezi okuba le mali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo. Kodwa lapha sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele, ngoba ngibona ngazathi kwakulesi sikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu. So-ke lapho sesinosiqamfundo nabantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo. So lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba, because economy is about faith, economy is about trust.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edala lePhalamende ekubandla leZANU-PF sixoxe laye esePlumtree. Kodwa-ke uMnumzana Edgar Ncube omele abasakhulayo kubandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa esabelweni seMatabeleland South uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukuletha inguquko kwezomnotho lezombangazwe. Uthi abantu abaningi okwamanje bathwele nzima eZimbabwe.
izinto zinzima dube akulalutho oluright zindlala kuphela izililo kuphela akulamanzi akulakudla
abantu pho baphila ngani babancane
kunzima inhlanhla bona babalutshwana balabantwana abasemazweni babangani babasekela lapha nalaphana labalutshwana bathola ukudla lokho okulethwa ngurhulumende babangani bayasurvive bese becuphela komakhelwane nxa belaba abawelelanayo kodwa nxa ungelayo owelelana layo kuba nzima kakhulu sibili abantu baphila nzima le mpuphu zingathengezi amabhasi ukuthi bagade bayedinga emadolobheni ayadula le mpuphu yakhona phinde idule futhi khonapho abangayithola khona
labo abangatholi ukudla ngabantu abanjani
ngeke ngitsho kahle ukuthi ngabantu abanjani kodwa uzathola ukuthi kulabantu abatsha abasakwanisa ukuthi bazenzele bakwanisa ukuziphilisa kumbe bayenze ama-piece job ubathole bekhona ehlolweni lukarhulumende lokuthola ukudla lokhu kodwa kube labantu abadala abehlulekayo abangasakwanisi lutho abangela abantu ababagcinayo ubathole bengekho ehlelweni lolo ngendlela endinanzelela ngayo kuya ngokuthi engxenye ukusekela liphi ibandla ngoba kulabantu abatsha abatholayo ukudla kukarhulumende ubusuthola kulabadala abangasakwanisi lutho bekuswela lokho kudla
singathi liyake likhulume ngakho yini lizakhamizi khonapho kumbe vela likhulume ngakho
kuyazanywa ukuthi kukhulunywe ngakho kodwa kuphenga kuphelele emoyeni kwezinye izindawo bayakhuluma ngakho hayi kukhanye kulungisiswa kodwa kwezinye indawo lokho kusasilela ngoba lakathesi zikhona indawo ezisesenjalo sibile ezigabeni abantu abadala bakuswelayo ukudla kodwa kwezinye indawo sike sakhuluma ngakho bakhuluma ngakho abantu kwazama ukulungisiswa kwalungisiswa kathi asebekuthola ukudla
pho nxa umuntu engathola ukudla uphila ngani ngolapho
ya kuba nzima dube ngoba uyabe sesenza ukuthi engxenye asizwe ngomakhelwane abakutholayo kumbe nxa elabantwana abangaphandle kwamazwe nxa bengamthumela yikho ukuthi asurvive kodwa ngaphandle kwalokho akuba nzima sibili uthole umuntu esesiba maybe le mile yodwa ngelanga ezama ukusurva khonokho okulutshwana ayabe kutholile ngapha aphinde ahlangane lokuthi uledukusi lodubo lwamanzi so kuba nzima kakhulu indlala enzima le
umnumzana Edgar Ncube ukuhlangothi lwabatsha kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa le-Studio 7 eseGwanda
siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abafika phose inkulungwane ezimbili lengxenye 2231 sebabulawa ngumkhuhlane we-ebola kwele Democratic Republic of Congo kusukela ngomandula lonyaka indawo eziningi zibhekane lomkhuhlane lo kulapho-ke okulempi yomvukela lapha ababili abancintisa khona bake baba yinkokheli kahulumende sike singene kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lamantombazana athengisa imizimba intatheli yezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda ungenangene kobulawa ebusuku ecwayisisa
okuningi okwenzakalayo kungabe kungokuhle kumbe okubi kunjalo ledolobheni lakobulawayo isiphithiphithi amantombazana amancane amanye leminyaka elithumi lambili abhodayo emgwaqweni ebusuku edinga amadoda angabahlawula kungena lawo emacansini sikhuluma labanye babo
abizakanginobuhle mona le-16 years ngithengisa umzimba hayi isituation ngidinga imali
obaba abanganani laba abakuthathayo
awukuthi ukuthi unganani yabe ngakhethi yabe ngifuna imali kwayo konke le grocery
umntana unganani
Ntonde wani.
Nizwa mitu lewe 15.
Eh.
Ubaba kono kono ya mazumbu wa mitu kwa wabu tingsi.
Ay.
Ukusulaka la kwa msebenzi kwenza la laba wafundileyo bangene kuno msebenzi ukudinga imali ngokulala labesilisa abachiyeneyo. U Catherine Ndlovu uti wafunda National University of Science and Technology kobulawayo.
Nginenze umsebenzi so ngilabantwana bayi 3. So ke ndinga endithola khona imali khona lapha. Ngafunda inathi ngaba le degree lami but ikho lapha endithola khona imali khona la engikwenzayo.
Kuba utoba abantu abanjalo abafana wonke.
Ehe abafana wonke iyahlanganisa wonke cause ikho sithola khona imali.
Ingozi ke wesabe babulala abantu abakushaya bakubulala.
Ah sasecrisis cause yabo ngela choice ikho sithola khona imali.
Amanye amantombazana la zintandane ezinye labazali kumbe izihlobo ezingabaqondisa zibabonise ngempilo. UMandlongo umunye wabo.
Lapha ngizama ukudinga impilo nganika i-10 bond sibe sesisenza cause lapha ngizombhadala irenti kumele ukuthi linike i-10 bond sibe sesisenza iminyaka enginayo khathesi 18 years esikolweni ngagcina ku-form 1 ngashonela ngabazali angisatholanga ithole okuqhubekela phambili ngesikolo
bahlangana lokuhlukunyezwa kumangalisayo. Kwesinye isikhathi abanye bayabhinywa kumbe batshaywe ngabesilisa ababadobhayo. UMary uke wadlwengula ekulo umsebenzi.
The 17.
Wenzani la?
Ngiyathengisa umzimba. Endlini kwakungamanga kuhle. Abazali bami babhubha, so bengihlala logogo. So gogo ngiwayet engihambe ngiyodinga umsebenzi. Ngase ngihlala nabanye usisi babayi-introducisayo usebenzini onalowo.
Abalichaye
ngosikhathi. Lasichaya sometimes abayinxa sike sacela ukuthi ebhadale yabe sesiwamama.
Abantu abadobha laba bantwana bayalala labo kwesikhatshana bebabhadala imali eningi. Banamakhosikazi ezindlini njalo bakhulile. Umnumzana John Gomo ule minyaka engamathumi amahlanu lanhlanu uqeda kubhadala intombazane le minyaka elithumi lasikhombisa.
Hhayi usisiluke lapha nami ngimbhadele. Ngithengile ngoba nabo bayathengisa. So ukuze nabo baphile nathi kumele sibaphilise. Umfazi nginaye sibili kodwa ngimthengile. So into ekhona nje leyo 20 pound leyo uthole ukuthi naye iyamsiza ngezinye indlela. Hhayi umkhuhlane ngiyavikela sibili ngoba nginomfazi kodwa ngiyathenga nami ukuthi ngizilibazise.
Seyikhulume le ncwethu ebona ngokuphila kwabantu njalo langomkhuhlane wengqondo osebenza kobulawayo. Unkosazana Lisa Austin othi ukuhlupheka kwenza amantombazana amaningi adinga imali ngendlela eziningi.
Kujayelekile kakhulu ukuthi ukubona laba abaswelayo kuyiwa abagcwele emastreetini bethengisa umzimba yabo. Inkanti njalo abanye abantu bayenza njalo ngenxa yokuthi sebesokule peer pressure from abangane babo. Sibafuna ukuthi khona befike ku-same stage labangani babo. Ingxenye umuntu yamthola ukuthi khona uyabe edlala labantu abale mali kakhulu, yena evele ebuya from endlini lapha okungela mali khona. Sebona ukuthi khona kungcono ukuthi wona khona ethengise umzimba wakhe khona iyathola le mali khona la ezafanana njengabanye bakhe.
Amapolisa alile ukukhuluma ngodaba lolu le-Studio 7. Kukhanya ngani bamiswa nguhulumende ukubopha abantu abathengisa imizimba kuloba kulicala ukwenza njalo. Mela Studio 7 ngontuthu zethu nqa igama labo ngezwa Jesus bani
kanjelo kokobe babe tetela mazo
ke okwamanje ke sokusikhathi sabaja silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo silo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu lomnumzana Mnashe Mtutsa owebandla elezanu PF. Siphatha udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu elizweni kulumnyaka njalo sikhangela ukuthi kukhona okuzatshintsha na ngomnyaka ozayo. Charles Nyoni, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti unjani?
Ngiyaphila kunjani mina Mike, siyalibona nibalaleli.
Hayi siyaphila, lawe Mnashe Mtutsa ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Sizaqala ngawe Charles, ubona ngani izinto zihambe kuhle na kulumnyaka?
Nxa sikhangelele ezamalungelo kaZulu izinto nje kumnyaka lo esesigqiba azihambanga kakuhle ngoba singakhangela nje ukuhlukumezwa kukaZulu njalo nokubotshwa nokutshaywa kwabantu nokuthiyegathwa kwabantu ngamapholisa kutshengisile sibili kusegcekeni ukuthi hayi izinto kade zingamanga kuhle ngoba uhulumende obe ezimisele ukuvimba uZulu ngaziphi indlela angakwanisa ukuzisebenzisa.
Mina nje ngicela umphendulo.
Siyakwazi ukuthi thina siwe the constitution that we voted for in 2013 esinika amalungelo ukuthi abantu bedemonstrate kodwa konke lokhu akwenziwe ngokuthula. Sibonile ngoJanuwari izitolo zibhidlizwa, amapholisa ebulawa, sibonile izindlu zishiswa, even kuyiphi i-countries yepholisi layo igcine ispectre ngenxa yokuthi bekule into ebesizindakala abantu abebekhuluma ukuthi bona sifuna ukuthi bekhiphe uhulumeni okhona ngendlela yama demonstrations. What we saw is that we saw people abathethe advantage of the open space ekhona elizweni ukuthi bevunyelwe ukudemonstrate.
Mnashe ngompandula isiphathamandla senhlanganiso ye United Nations umnumzana Clement Evole ubese Zimbabwe yenza ama investigations ukuthi amalungelo abantu ayahlonitshwa na elizweni. Wazi wakhipha statement esithi ngempela izinto azimanga kuhle elizweni. Ungathini ngalokho?
Engingakuthi ukuthi lo ungole uyakhetha into zokukhumbula aphinde akhethe izinto zokukhohlwa. Akula mpolisa owaphumayo waqalisa ukudubula abantu, akula sotha elaphumayo laqalisa ukudubula abantu. abantu besifalele kwenzakile ngoba kube kulento besizenzakala. Every other country kathi France kwenzakala uMacron la responding adequately.
Nyoni ngicela umphendule.
Aluka kube kungehlobo sasa kumbe umna wakhe kumbe umnye wabo owadijilwayo emgwaqweni ube ngase zakhuluma lolu daba alikhulumayo olokuthi amapolisa nakanye namasosha aye justified. You can't correct a wrong by doing another wrong. So bona ngokungena emgwaqweni kanye lokudubula abantu kwakuvele kungayisikho. Yikho sacina sesibona sebehlutizela sebefaka i-commission of inquiry ngoba babebonile ukuthi into abayenziyo kayisiyo.
Mnashe bengicela ukuthi usinikeze amazwi akho okugcina.
Okokuqala ngiyabonga Mike for this opportunity ukuthi sikwanise ukukhuluma. Ngikhuluma lobaba uNyoni lo omelela ama human rights. Abantu abama human rights organizations laba sokumele bengabili element yokuthi us versus them. There is need ukuthi sibuye together whether umuntu vela kuzana uPF vela kuMDC sisebenze as us so that we can start developing the Zimbabwe we want. The biggest problem is like abama human rights organizations rarememe from a distance basically phambanga lokhana. Why don't you come into the space sikwanise ukudiscuss on how best can we improve indawo yethu in terms of ama human rights.
Nyoni Qibuhlelo.
Lokho akutshoyo umnumzana ukuthi hayi abalwela amalungelo kaZulu ama organization kumele abuye abambiseke nabo. Hayi thina vele kathi sizihlukanisi noZulu ngoba thina yithu uZulu wakhona. So lokho ukuthi kuthiwa kule MDC kumbe kule Zano PFI lokho kuvela kuye. Thina sisebenze kwamapolitiki kodwa sikhangela ukuthi ezamalungelo kaZulu ziphathwa kanjani.
Mhm. Hayi ngikuzwile Nyoni, ngikuzwile Mnashe, ngiyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga la ngiyabonga.
Chaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yona username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngosuku lokugcina lika 2019 mhla ka 31 December kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 pm bese lugqiba ngo 9 pm. Buya nini kukhathi lethu le Facebook ku VOA Ndebele. Kwanelo kwalamhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Thwakazo muhle. Zimbabwe muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike. Ake sizwe ukuthi uNtukamela Inkomo usiphathelene namuhla kwezokholo lwesiKristu.
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga uNtungameli, ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje. Ngibafisela umnyaka omutsha njalo omuhle ozaba mnandi kakhulu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sike sicabange ukuthi njengoba umnyaka sesingena umnyaka omutsha isikhathi sokucabanga ukuthi kambe lumnyaka wedlulileyo senzeni njalo sikhangeleni kumnyaka lo omutsha. Ngiyakwazi ukuba kuba isikhathi abantu abaningi abazisola khona ukuba bakwanisanga ukwenza ezinye izinto abakade befisa ukuzenza. Njalo ngaba isikhathi abanye abacina umuntu esithi vele kuthi mina ngisakwanisi linto singathi ngesilungu acine give up. Kodwa namhlanje mbuya ngile sikhuthazo esokuthi ungaqali ukuthi uyekethise, ungaqali ukuthi usuwehlulekile. Awukayehluleki, kusese lokunengi uNkulunkulu akubekele khona empilweni. Ngizabala lapho uPaul uyabhala kwabaseFilipi chapter ka 1 verse ka 6 uthi yena ngilethemba lokuthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukukhuthaza namhlanje mlalelo wami ukuba cabanga ngalindlela njengoba singena kumnyaka omutsha ukuthi lo owaqalisa umsebenzi omuhle kuwe uzokuphelelisa ukuthi nguye uJesu Kristu. Bemfuna ukuthi sicabange izinto ezine la engifuna ukuthi zithone zimqoka singene phakathi kwalomnyaka ka2020 zithone ziphakathi kwengqondo yakho zithone zibe yizo ezikukhombela indlela eka2020. Oba kwazi ukuthi uNkulunkulu nguye umqali wezinto zonke, nguye ongumqali njalo nguye ongumphelelisi. Ngakho ke uNkulunkulu kumele abe nguye oqalisayo lawe siqalisa lomnyaka. Njalo uNkulunkulu angaba nguye oqhubekela phambili ngombono obokade ulawo ngomnyaka lo wedlulileyo. Enxenye umbono wakho busukhanya usufile, enxenye umbono wakho busukhanya ungayindawo, enxenye umbono wakho ubusukhanya usinjengemoto yalothwana isikorokoro efuna ukufuqa kuphela. Kodwa ngithi nxa singena ku 2020, nxa uNkulunkulu enguye oqalisa lomsebenzi owenzayo uza kuphutshisa yena. Okwesibili, bengifuna ukuthi ube kwazi ukuthi kumele uphutshise lokho okuqalisayo. Baningi abantu abaqalisa izinto bengaziqedi. Ngiyangithi nxa ngihamba mbona izindlu eziningi kugejiwe nje isisekelo somuzi wonalowo, kodwa umuntu sobahlala iminyaka eminingi umuntu engakhi. Abanye umuntu uyayakha kuze kuyefika kumafasiteli uphelele khonapha kudlule 10 years kudlule 15 years uzubone izitina zakhona sezithudule zathudula lizulu kumbe ezinye sezidilikile ngenxa yokuthi kulabanye abantu abathi umuntu angaqalisa ulutho angaluqedi. Kodwa ngifuna ukuthi uthi ungena ku 2020 ungene lo mqondo wokuthi yonke into eqalisileyo kumele uyiphelelelise uyiqede ngenxa yokuthi ukhona oza kuncedisa ukuze uqede. Akube yinto emqoko kuwe leyo singena kumnyaka omutsha oka 2020. Le nto oyiqalisayo ngo 2020 ayisoze ibe yinto yaphelele emoyeni, kodwa uNkulunkulu uza kuncedisa ukuthi uyiqede uyiphutshe. Ngifuna ukukhuluma njalo lalaba bathi impilo isingehlule, ngithi impilo ayikakwehluli. NgoJesu uzaqalisa impilo entsha. U-2019 engabe kuthuke wakuthuka waze wathi hayi kutho ukuthi lokhu vela kusebenza. Ngifuna ukukhulumisana lawe namhlanje ukuthi ungadinwa, ungayekethisi, even sokufile uJesu uzakuvusa kuphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Nithandazela laba sebedangele banika amandla amatsha, ubakhuthaze ubaphakamise. Nkulunkulu wami bephutshise u-2020 beqiniswe nguwe benze beqede imisebenzi obanike yona ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo ongadinwa lakusasa mfowethu. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-FC Platinum lilakho ukuphuma kumncintiswano we-Africa Champions League. Kulandela ukunqotshwa kwalo liqembu le-Al Ahly 2-0 e-Cairo. Okwamanje iqembu leli eselidlale imidlalo emithathu lingaphansi kwengalani yemidlalo yamaqembu aguqela ele-Al Ahly Al Ahly elele e-Etoile Sahel. Umculo kamajayivano love more majibe la singakahlukani ukuthi sikhangele indaba ezigokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza uZulu ukuthi asebenze katalala ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Sebegcwele okumangalisayo abantwana asebedengisa imizimba kobulawayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngopa 6 ekuseni.